ngakhangela abantu laba asebefika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphambi kwesitolo. Lowana wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amatheksi, ubhadala izisebenzi ezinengonaphana. So vele akuqondanga ukuthi bona izinto zenele zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi emisana lako kona ukuthi hhayi noma sothatha sobe udinga imali, ungadinga imali phela usenza izinto esezibulala amabhizinisi. So uhulumende vele ngazange afawavumela abantu njengokushoko kamdaweni sona uhulumende uyekela abantu bezitu ngazayekeli bantu. Yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu bana into lezozingenisile uzingenise njani lento ezifana lazona lezo. So uhulumende kakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho. Kodwa njalo futhi ungakhangela amanye amasomabhizinisi laba yiyo abakuqalisayo khonokwana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar. Benika abantu ukuthi bebethengisela izinto phandle bebezikhipha emashobo khona abantu. Abanye baze bacina bekopa, abanye bagcina sebezibisela izinto zabo bodwa bezisimagla loku simagla. Kodwa uhulumende ubhizi uloke ekululisa khonokwana kungenzakali. Le ndaba e-management ebeyikhuma ngayo amankampani abanye abantu they are not managing their business properly.
Kodwa kolita kula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube kugijiniswana labo abathenga bethengisa impahla into ezinjalo? Akulenye indlela yini
uba nguhulumende into ehle ngokuthi uhulumende olalelayo vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sile mbono kumbe izindlela we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indawo singenzi so yikho uhulumende ehlale sibona is a listening government uhulumende olalelayo. So indlela ziyadingakala sinangabe siyazibisa forward ukuthi hayi asiwabele loku ngendlela enje ngoba ezenozini njona ngisitho esiwufunayo yikuthi bona singa-affecti ama-businesses but la ama-business zarane kuhle izinto zabo.